siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile mhlanga. Namhla sixoxa lo Councillor Fanny Shiva oka Ward 9 eLwendulo eWange, okungenye yendawo lapho abantu abalahlekelwa zimpahla khona ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kumaviki ambalwa edluleyo. Sihlaziya ukuthi abesifazana, amantombazana labantwana bahlezi njani endaweni lapho abagcinwe khona, babikwa bezahlala lapha okwesikhatshana kusalungiswa lapho abahlezi khona.
So far akulama-sanitary pads engingawabona ebuya. Bengibona ukudla kuphela, ama-sanitary pads kazange afike.
Kodwa bayawakhalaza yini abantu?
Ye, bayawakhalaza omama. Ngiyakhumbula ngikhuluma lomunye ebekhala laye, ekhala ngama-pampers akhe awe-preparation angenwe ngamanzi. So labo omama lawo lamantombazana bayakhala ngendaba yamapedi.
Bengabe bebaningi abantwana balokhu bechujwa yini?
Lapha e-guest house bakwanisa ukufika about 5 and then lo omunye lo ebekhala kakhulu bekuyizinto ze-preparation because u-due any time. So laye njengomuntu owayekhangele ukuthi ngi-due wayesestokile into zakhe.
Oh, lapho sikhuluma ngomuntu ozithweleyo.
Yehe, singawumuntfule.
Kuyini elikwenzayo ngalaba abalokhu bedinga ama-sanitary pads? Bayenelisa yini ukuwafinyelela?
Lokhu sisacela njalo ebantwini. Sinayo futhi i-CPU layo iyancedisa, iyadinga ukuthi singathola iminye abasincedisayo.
Bapheka njani?
Ama-rooms lapho abahlala khona kulamagesi, so kulabanye labana abalama-stoves awo alokhu esasebenza, so bayakwanisa ukupheka kuma-rooms abo khona lapho. At the same time i-guest house ile stove yayo, nxa kuyukuthi i-stove lesona sesafa beyond i-repair, like for now even uku-repair we can't even talk about it. So ikhona i-stove lapho abakwanisa khona ukupheka e-kitchen.
Ngulo ubuya lokudla kwakhe?
Ehe, lo uziphekela yedwa, umuntu lomuntu uyazigcinela ukudla kwakhe.
Ama-donations ayenela yini?
Okwakathesi hayi, lana ngiye ngakhala ngithi bangalala bengadlanga namuhla, hayi kufikile. Bayakwanisa ukuthova sibili elinye iviki, sikhangelele ukuthi abanye bayabuya futhi amanye ama-players bezoncedisa.
Abantwana besikolo bathola yini amabhuku?
Abantwana besikolo bake bathola amabhuku, bayahamba esikolo, hhayi kwi-department yona leyo, hhayi kulungile. Ama-uniform abo ebengawonakalanga kodwa ezinye nje izembatho zabo, because angiyakwazi ukungana, ezinye izigqoko ziba lamamosi, so kwasuka kwaba lamamosi. So zona lezi ezibuyileyo zike zadoleswa, ha bezikhona mbijana but bezingekho enough ukuthi zikwane wonke umuntu khonapho.
Kulabanye abahlezi eCinderella bona-ke?
AbeCinderella labo ngabantu bani, it's just ukuthi ngama-wadi atshiyeneyo but konke okutholakala yilaba abahlala ngapha e-guest house, labeCinderella labo bayakuthola. Kulabanye abalutshwane kwenye iwadi esempumalanga and then kulabanye futhi kwenye iwadi area ye-railways, iwadi 14. Kule Lwendulu, kule Mpumalanga, kule railways, kule Cinderella. Bahlezi ezindaweni ezitshiyeneyo. Laba abasempumalanga bakhona empumalanga, abeCinderella bakhona eCinderella, abe-railways labo bakhona e-railways. Laba abahamba emsebenzini labo bavuka behamba emsebenzini, akulankinga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Fanny Shiva oka Ward 9 eLwendulo eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathele okutsha. Linami kusithandekile mhlanga yikho lapha eWashington DC.